Ilizwe lisanda kuthatha uzibuse uhulumende kaRobert Mugabe wabulala abantu abadlula inkulungwane ezingamachumi amabili esebenzisa ibutho leviyo le-5th Brigade elagcina linikwa igama lokuthi yiGugurahundi. Igqwetha uMnumzana Khulekani Sivanda uthi icala kaliboli ngoba esedlule uMgabe.
Ngokomthetho indaba kayipheli ngokufa kwakhe. Of course yena ngokwakhe personal angeke simlandelele ngoba setshonile, ngoba into zomthetho zasithi impumelo yekhothi ikhothi ngazithi okay nguye oyenze lobu busomele simpanishe, so siyampanisha njani evele esetshonile. Kodwa okusalayo ukuthi laba ayisebenzisana labo bona usababhekile ngedoctrine yanokuthiwa i-common purpose. Wonke ama-associates akhe ababekudala konke, bekufeza konke, bebonke icala lisababhekile ngalingabunjwa, babezamele baliphendule.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Benny Moyo uthi bonke abasebenza lo Mgabe abasaphilayo balecala lokubulala abantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Silusizwe nje ukuthi uhambe singakatholi ithuba sokuthi egraduate ejuda wayebabulalelayo, kodwa sikwaziyo ukuthi basele abanye bakhe wayesebenza labo. Mnangagwa, Sekeramaye, Perence Jiri, uChiwenga, bonke banamacala abafanele be-26 begwetshwe, izandla zabo zibomvu ngegazi labafowethu.
Unkosikazi Ntombi Masoka uthi icala lokhe kulicala uMgabe uchiye emochile kunye lalabo abaseleyo bafana laye.
Ngithi mina isicala lokhe kulicala akutshintshanga lutho, vele ushiye emoshile labona abavele bayamosha, ngikhona bezamosha. Asizweli vele, sizubuhlungu vele, sizibuza ukuthi ufeleni wathi impendulo zona ezi besizifuneka engaziphendulanga. Njengathi nomama vele sibuhlungu ngoba sizele abantu bethu asikho labo just because of this old man. Bagcwele phandle bayathuka kathi esemazweni babizwa amabizo. Ilizwe balele lingahlalekiwe. Kwa umntwana kumele nxayithi nxa ngimkhulisa, ngimkhulisa.
UMnumzana Moses Mpofu uvumelane lonkosikazi Masoka ethi abaseleyo kababotshwe.
Thina ngesifiso sethu besifisa ukuthi ngakafanga ngoba sisesele mbuzo esinayo. Besifisa ukuthi ngababa lempendulo ngakho, ngoba laba abanye manje sibone ngani sebezawathatha icala lalo baliphushile kuyena lo esefile. Sinesifiso sokuthi ngababosha labo bathole ukutikela kwamacala abo lawo okubulala abantu bakithi.
UMnumzana Jeffrey Mlevu uthi ubuhlungu umthetho kumele ulandelwe.
Ngalaba abaseleyo ufile ngoba ukufa kwadalwa ngumveli nqayi ngeke siphikisane lawo, kodwa laba abafileyo siyafisa ukuthi laba abaphilayo siyaxolisa laba abaphilayo siyafisa ukuthi umthetho udlale indawo yawo. Abaphilayo umthetho udlale indawo yawo.
Umbhuqazi weGugurahundi emaNdebeleni leNkabazwe waqala ngomnyaka ka-1983 waze waphela ngomnyaka ka-1987 lapho abantwana labadala abangahlumanga babebulawa libutho leviyo le-5th Brigade. UMgabe ubuse okweminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa, njalo isizwe asitholanga amandla okumbopha, njalo kazange axolise ethi leso sikhathi kubulawa abantu kwakuyisikhathi sobuhlanya. UMgabe ubhubhe eseleminyaka engamachumi ayisificamunwemunye lanhlanu 95, njalo ukhangelele ukubekwa eHeroes Acre loba nje ezaphinde ayebekwa endaweni efihlakeleyo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.